udubo lulenkane abantu abasasebenzi imota zithona semalayinini abantu abalamali zona lezo eziphokuqanjwa ende uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo yiba baona ama-business zona lawa ama-fuel yiba baona ama-garages athengisa ama-fuel so angiboni bele ndaba lakho mina ngibona kungela will power on the side of i-leadership ukuthi ilizwe liphakame ngoba kunje bona bayabhenefitha abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe ilizwe lelisebalithena upside down yonke into bayenza umathanda akusela sifiso sokuthi bayenzele abantu abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni sekuyiyo iwafa wafa ndoda yazibonela i-survival of the fittest olamandla nguye ozaphila into ezagcina ikhona but abantu abazasafa yithi esingela lutho onjwadi esingelamandla ukuthi laba abakhona embuso sibatshele ukuthi nxa lehlulekile shiyani nxa lehlulekile khulumisanani labanye abanye labo bathathe over ilizwe liye phambili likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila kuqanjwa izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babephila babantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngathi
yebo akhwelile amafutha moyo kodwa khona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini
izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona leyo ivikorona kukhweza le nto engekho angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani ngoba le nto engekho bezawuthi iqhelile yona ivele ingekho iqhela njani into yakhona ingekho so kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki
kumele benzeni kahle kahle
kumele baqonde ukuyenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo maybe sithathe izinto ezinjengao-import and export ungazithola ona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe i-economy ayisoze yancedisa abantu bakho kumele kuhluzisiswe kukhangelisiswe iy'ncwethi zihlalisane phansi ama-politician ahlalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli it's no longer about your party sekuyindaba yomuntu wonke kumbe usechurchi kumbe ungaphi ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kulinto ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo